kahle asinanzele vele ukuthi isikhathi esiningi lapha eZimbabwe i-by-election ijayele ukuthi inani labantu lehlele phansi. Angilaqiniso lezizathu zakhona kodwa vele siyasikubona, kodwa kwalesi sikhathi sibona ungathi inani lakhona beliphansi kule ngendlela engajwayelekanga. Kodwa sinanzelele ukuthi okubangela khonokho izizathu asilaqiniso laso, kodwa sibe sinanzelela nje ukuthi bakhona futhi abantu akade bezama ukubhoda ebantwini benyenyezela abantu ukuthi abantu bangahambi besiya bayevote. Lokho sihlangane lako kwezindawo abantu bekwenza lokho kula bantu abakwenzayo. So-ke engxenye lokhu sinanzelele ukuthi njengoba sinanzelele ukuthi ibandla le-triple C okwalesi sikhathi kulokungathi kulokunye okudungekileyo okungathi kulokungazwani, so kungaba isizathu sakhona ukuthi balaba abanye abe bandela i-triple C engxenye abaswele amathuba okubana bangene, kade labo sebezama indlela zokuthi uhlelo lweli lufe. So-ke lokho sikunanzelele, kodwa-ke eqinisweni yikuthi abantu bebalutshwana. Sananzela ukuthi khona okwenze ukuthi kugcine sokungena ibandla le-ZANU PF kakhulu elingajalanga kungene kakhulu lapha koBulawayo. So ngento esizinanzeleyo zeneso ukuthi abantu ngokungahambi kwabo bathethe bafake ibandla le-ZANU PF ukuba nalo nalingene liye khona phana, kodwa neshuwa abanye abantu kade bengabe benesifiso kodwa bagqugquzela ukuthi bangayi ephethweni. Angisoze ngitsho ukuthi izizathu yiziphi, kodwa khona kade sihlala la kwezindawo ukuthi abantu bathi abantu bangayi.
Manje ngokubona kwakho elakusasa lebandla le-CCC linjani, ikakhulu nxa sikhangela ingxabangxoza ekhona okwamanje?
Ingxabangxoza esebandleni le-triple C kwalesi sikhathi sibona ungathi hayi isifike sibangene siphezulu kakhulu sokuthi sokusenza labantu abahlali beZimbabwe bangasakwazi ukwenzakalani. Yena lingabanqoza futhi mina yakukhola ukuthi ngenye engabe yenza ukuthi abantu bangala kuma-by-election bangaphatheki, ngoba khanye ungathi abantu abaselathandwa kakhulu le-triple C ngendlela okuxatshwana ngayo. Sebesenalo esingathi na they are now letting trust kubandla le-triple C lobukhokheli bayo. So-ke le ingabanqoza ukuthi kufanele ilungiswe. Ingalungiswa njani? Yonke into ngayona-kele kufanele abantu bahlale phansi bakhulumisane. Sikhangele ukuthi bona abathungameli abazifundisa ukuzwehlisa omunye kobunye, bahlale phansi bakhulumisane ngoba izizathu zokuthi waye kuxatshwana ngabona bayazazi abathungameli lapho akulo mbuzo bayakwazi khonokho. So-ke into engulo ukuthi bahlaliswe phansi bakhulume, badinga umuntu ongaba ngumlamulankunzi, umuntu ongasoze athatha uhlangothi abize iy'ngadi alezo ezingathi aziswane, kuxoxiswane, kwenzele into zihambe kuhle. Ngoba eqinisweni kungaqhubeka kunje ibandla le-triple C ibandla elingagcina lifile, njalo libandla ezagcina futhi selula libalekelwa ngabantu abantu bengaselandaba kaphela. Ungananzela khathesi okwenzakale kuli-by-election kuyakhanya ukuthi abantu ku-triple C sebefuna unyomuka. Ungakhangela koBulawayo lapha bekulamakhansela la ayerekholiwe abebuyela, athi ebuyela kwakhanya ukuthi i-leadership ye-triple C ibikusekela ukuthi bavotelwe, sithatha yena upresident ngokwayela kubesiwa avotelwa ngabarekholwa. Kodwa sibabone bedliwa. Ungakhangela ukhansela ka-ward 1 usithole udliwe ngukhansela wezani khona ngathi kusegcekeni ukuthi abantu futhi beyedwa ubengela double card but udliwe. Ubuye usondela abaku-ward 24 ubatshela la udliwe umuntu wezani, uhambe ku-ward 20 kulo ndoda lo uDube laye wayerekholiwe udliwe umuntu wezani. Kutshoni khonokho? Kutsho ukuthi abantu sebefike sibayenza ukuthi iba le-triple C hayi ngabona sebefuna ukulikhafula ngendlela eliziphatha ngayo.